Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 18 kuZibandlela 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umnumzana Nelson Chamisa ulobe incwadi yokwazisa ukuthi usechiya isikhundla sokukhokhela ibandla le Citizens Coalition for Change alibumbe ngomnyaka ka-2022. Ukhulumende weZimbabwe uthula kokuphikisa isinqumo esisanda kwethula ngomthethwandaba owe High Court wakelebhilithane othi kumele ahlawule amankampani amabili awathathela amaplazi izigidi ezidlula ikhulu zamadola eMelika, $125 million. Amapholisa athi abophe abantu abalichumi kobulawayo namuhla abatholakale besemcimbini wokuganga obizwa ngokuthi ngamavuzu party kwenye indlu emzini weHillside. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umnumzana Nelson Chamisa ulobe incwadi esazisa ukuchiya kwakhe isikhundla sokukhokhela ibandla le Citizens Coalition for Change alibumbe ngomnyaka ka-2022 ngemva kokudonselana kwabakhona ebandleni leMDC. UZulu uveza imibono ehlukeneyo ngenyathelo eselithethwe nguChamisa leli. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UChamisa owethule umbiko lo namuhla uthi usefuna ukuphendla ezinye indlela zokukhulula eZimbabwe athi kalisasebenzeli uZulu. Uthi kuzwisa usizi okwenziwe nguChabangu labanye bakhe abaxotshisa amalunga eCCC edalele parliamente lamakhansili kwaqhutshwa ukhetho lwama-by elections okwavinjwa amalunga lawa lamakhansili ukuba ancintise.
Wonku nasi tatura mashoko ekuthi tava kuvhura nzira itsva, gwara idzva, mafambiro matsva. Tinoona kuti panga pachiita musikanzwa, tinoona sokuti pari kuitwa mahumbwe.
Sikubonile kuti vandla leri sezezandleni ezimbi kakhulu. Iselihlukinwe libandla leZANU-PF libambisana labantu abangamahlonganjele, abantu esingabaziyo abafuna ukuthi bona bebe lombuso ezikhwameni zabo. Ngakho-ke sithethele isinqumo ngoba sesibone ukuthi asiyindawo xa ukuthi kusenzakala lokhu kubandla le-CCC. Esikwenzayo sikufaka ezandleni zikaNkulunkulu, njalo sibona ukuthi sizaphumelela ukuthi sikhulule ilizwe leZimbabwe, ngoba leli lilizwe lomuntu wonke, hathi elebandla leZANU-PF.
Okwamanje sekulungiselelwa ukuba kuqhutshwe olunye njalo ukhetho lwama-by elections olukhangelelwe ukuthi luzakwenziwa mhlaka 3 Nhlolanja lonyaka. Sekuvinjwe abanye njalo ababekudalele parliamente lamakhansila ebandla le-CCC ukuba bengancintisi kukhetho lolu. UChamisa uthi kusobala ukuba i-CCC isingenwe zimpehlane ezibambisana leZANU-PF, ngakho ke sokuyisikhathi sokuchiya ibandla leli. Isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi ukhuluma kabanzi ngodaba lolu.
Sizakhomenza, sizakhipha i-statement ezirayithar
kodwa obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi uChamisa nguntando kayiphikiswa.
ZANU-PF don't traditionally take interest or take notice of what occurs in opposition circles, but of this we have to take note because the occurrences that have been happening in the opposition since our August elections last year have been causing a lot of national problems in the sense that
thina njengeZANU-PF asithandi ukukhuluma ngalokho kwenzakala kumabandla aphikisayo. kodwa ngalokho sithi obekusenzakala kubandla eliphikisayo bese kudala inhlupho eziningi lapha eZimbabwe ngoba amaZimbabweans babuyelile njalo kuma by elections amabili ngenxa yokungahleleki kwebandla eliphikisayo.
Ilunga lebandla lezaphu umnumzana Matthew Sibanda usona inyathelo elithethwe nguChamisa esithi isinqumo sakhe asiveli ebantwini ayebamele kukhetho oludluleyo.
Ngombono wami ngibona ngathi uChamisa akwenzileyo ukuthi achiye ibandla le-TPC mbone ngani ngezinye indlela kutshengisa nje ungabi lesibindi ukuba ligwala lokuba umkhokheli uyindoda engumkhokheli kwenza unganiki abantu ithemba ngobukhokheli bakho ngoba into eqakathekileyo ukuthi ma uwumkhokheli ulida abantu kumbe ibandla uhlangane lebandla lakho liqale libonisane uqale ubhode ilizwe lonke ubone uzwe ukuthi abantu bathini bakubonisa njani hayi khona ukuphoma uvuka uthi sutshiya uyafana lamandla azalibumba ibandla kuzayenza abantu bengabi lesiqiniseko layo ukuthi umkhokheli oqobo oqondileyo leqiniso.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi akuba mangalisi
ukuthi sikhalelwe ngabantu abaningi emva kwengxabangxoza yathi senzakala okuye kwenzakala ngendlela okwenzakala ngakhona ngesikhathi sikamonzora. Sokuyinjayelo njalo emabandleni, ebandleni opposition zakithi ukubana upresident mangayitshiya ibandla lihleli idilike.
Isikhulumi selinye icele ele-CCC elikhokhelwa nguChabangu umnumzana Alfred Ziruthwe uthi uChamisa ligwala elehluleke ukumela abantu.
Ukuthiya kukaChamisa isikhundla kutshengisela ukuthi ungumuntu ongelaqiniso, kutshengisela ukuthi ungumuntu inkokheli ekade ingekho ready ukuthi ichasane labantu sithathe uzibuse eZimbabwe. Utshengisele ukuthi yena ungumuntu osofish ukuthi yena nxa kungakhambi ngendlela yakhe akulanto eyenzakalayo angcono kuyekelwe.
Umabhalane wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshi likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kuyadanisa osokusenzakala ku-CCC.
Okwenzakala ebandleni le-TPC yethusa kuyadanisa ukubana odengumongameli avuke nje esesithi usetshiye ibandla.
Akwaziwa ukuba uChamisa uzasungula nini elinye ibandla ngesikhathi kule mibiko ethi amakhansili amaningi kobulawayo aselobele umabhalane omkhulu wedolobho elithi asesuka ezikhundleni zabo kulandela okwethulwe ngobekhokhela ibandla le-CCC. Ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukuhlaziya inyathela elithethwe ngumnumzana Nelson Chamisa elokuthiya isikhundla sokukhokhela ibandla le-TPC, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Pasho Sibanda owaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Chabangu edale lephalamende lomnumzana Khalipani Phugeni omele uChabangu. USibanda usungula lengxoxo.
Akula nje emangalisayo lapha imisebenzi yeZANU-P F sonke siyakwazi and lokho okwenziwe ngumongameli uChamisa asonto entsha uzakhumbula ukuthi ukubhanwa lokuntshontshwa kwamaphathi lokho okwenziwa ngosengezwa kuqalanga ngebandla le-TPC. You remember ukuthi noJoshua Nkomo laye I think wafoma amaphathi afika 4 elokhu entshontshwa ethathwa entshontshwa ethathwa wazagcina eseginywe yiZANU. So kuningi okutsha and nxa usakhumbula istatement kichwa ngumongameli umnyaka uqalise sithi kuningi okutsha esifisa ukwenza. Lani ngangike ngabhala ku-tweet ukuthi hayi lo nyaka kuningi okutsha esiza kwenza. So yonke into ihamba ngolayini and kwakhiwe ukuthi senza.
Ye baba Phugeni ngena khona.
Kubuhlungu i-development esiyibonayo. Ngangithilo mina ukuthi ngabe bayakhulumisana laba bantu bakwazi ukutholana halfway. Especially ngemva kokuthi kuvumeliwe ukuthi hayi ama-concerns uChabangu unnoted and alesisindo sibe kudinga ukukhulunyiswana. Basebekhuluma futhi ukuthi sokulabafundisi abasuke eHarare bezabo Bulawayo kwadinga abafundisi bakobulawayo ukuthi baxoxisane ukuthi basebefika njani la yikho khonokho ukuthi abantu belwe as if aso bantwana bomuntu oyi-one. Yikho sesilapha esesikhona, akulawina ke namuhla, akulawina. I-winner sokuyiZANU yakhona le sizozitholela i-2 pairs iproject leyi sidestroyiwe ngokuba nalapho kutsha lapha ngabe siya khona ukuba kumongameli kwazi bani ukuthi kuyophinda kuvele zina lezinto ezinje bekungaba kuhle nje ukuthi angabakhulumiseni okone ngomlomo kulungiswa ngomlomo kodwa angeke ngimsole kangako ngoba kuthiwa isicathulo sithiso sigqokileyo ikhona kade sebemfake kulo hhayi lona beselibuhlungu kakhulu sibili kodwa-ke hhayi siyathemba ukuthi kusasenethuba lokuthi bangaphinda bakhulumisane babona ukuthi bangayiseva kanjani le project.
Ye, siyawuza kakhulu ukuthi sibise-ke ubaba uSibanda. Sibanda, kambe ukuthi kungakhona kukhulunyiswana sokunje?
Ngihlezi ngubeka kanje Dube, ngithi umuntu uyakutshontshela imbuzi zakho eziyi-10 angithi abe sesithi imbuzi zakho lezi engikutshontshele zona nazo semphenduka lazo kasabelane kasishiye uyabukhulumisanani lakho lokho. So ikuthethisa umongameli phela ukuthi bamjwamulela bahluthuna ibandla alisungula ngo-2022 bathe sebelijwamulile lezandu balihluthuna selibasinda sebephenduka bethi asikhulunyisane kukhulunyiswana uyayibona into yangkhona. So akuphumi ngoba awusozunjela ukuthi thina siluze ama-court cases lafika 18 unjela ukuthi incompetence kumba silamagqwetha right kusovala kusegcekene ukuthi osengezo nabanye bakhe basebenza njalo bebesetshenziswa yizanu PF. So nxa sesisithi akhulumisane lawo siyabe sesisithi ukuthi akhulumisane lezanu ukuthi arane into yakhe akuphumi akwenzi.
Ye, uyamuza lapha babaphukeni uthi vele akusebenzi lokho.
Angithi uyabona ukuthi inkinga ikuphi babuDube ku-politics kulento okuthiwa yi-diplomacy. Kahle kahle vele uma ukhuluma ukhulumisana nabantu elizwanayo i-negotiation ukuyenza nomuntu elingazwaniyo not a bad thing ukuthi kukhulunyiswane layo ngoba ngendlela phela bangayekwa ukuthi abaziranele nento leyibodwa nibona ukuthi kuzophumana akunanto ezophuma iqiniso elavunywayo umhlaba wonke ukuthi into yayenziwe kobulawa le Matabeleland i-wrong so ngicabanga ukuthi khona lokho bekuyi-basis yokuthi abantu bakhulumisane. Manje mase bekhetha ukungakhulumisani okusalayo yikuthi akula muntu ozowina ngokungakhulumisani khona lokho akekho ozowina yilo le qiniso elikhona njengoba seke ngabuza umbuzo lokho okutsho okuzoqalwa singaphi isithembiso esithi akunanto enje ezoyenzakala ukuthi ngikubonise namhlanje ngobula njengoba ngikhuluma nabo ngizwa kuthiwa ama-councillors sebe-resignisiwe kwasala bangu-6 kuphela so la ama-councillors ase-resignisiwe azohamba noma kubhay-election mebha amanye athathwe izanu noma kuphinde bathathe wonke kodwa isivumelwano sokuthi into enje ayisoziphinde yenzakale-ke siyavela njengobe sethile ubaba uSibanda ukuthi 18 court cases abaziluzayo so ungavuka omnye umsindo phela abazoya ecourt bese kusenzakala same thing and then what yikho engikutshoyo ukuthi ekugcineni abantu bezimbabwe ngabe bayahlala phansi bakhulumisane ma ngothi kwehlula lihambe i-South Africa siyophika noba kumbheki o bakuzuma whoever South Africa ibeyigaranto kodwa kuseqinisweni ukuthi asikwazi ukukhalala asikwazi ukwenza i-revolution sokusehlule lokho into ekhona yikuthi abantu abahlale phansi kungabi noncindezela omunye kungabi lomunye ofuna ukuthatha abantu abayenze ngathi ayisolutho endaweni zakubo ngoba yikho lapha yile nto yaqala khona
kulu-ke baba Sibanda ubona zane vele sokubhidlile ukuthi akusalungiseki kumbe kubunjwe elinye ibandla lakho lingabunjwa liyabe siyangaphi akusoze kuphinde yilokho
okubalulekileyo kufanisa abantu bekuzwisise ukuthi ipolitics esesizenza kathesi kakuseyizo ezamabandla uke washo futhi umongameli emalangeni esithi ukuthi ethi yena brace up for the new we are no longer doing party politics so njengoba njile ukuthi hayi into siyibambe kuhle siyazi ukuthi siyangaphi njalo siyezayo.
Lapho lize umnumzana Phasha Sibanda ukubandla le-CCC owaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Tshabangu edale lephalamende lo mnumzana Khaliphani Phukeni omele uTshabangu bexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Uhulumende weZimbabwe uthi ulakho ukuphikisa isinqumo esisanda kwethulwa ngumthethwandaba we-High Court wakwelebhilithane othi kumele ahlawule amankampani amabili ahluthunelwa amapulazi phansi kohlelo lokwabela uzulu umhlabathi. Lo mthethwandaba uthi uhulumende weZimbabwe kumele ahlawule izigidi ezidlula ikhulu zamadola eMelika i-$125 million. Isinqumo lesi sethula lidale ele International Center for Settlement of Investment Disputes ngomnyaka ka-2015. Kubika u-Ezra Chizasibanda.
Umahluli we High Court wele Britano Justice Julia Dias ulahle isicelo seZimbabwe sokuthi idale le ICSID elamanje ngomnyaka 1996 libhange elikhulu lamazwe omhlaba ele World Bank liphathe indaba zelizwe lele. UDias uthi kumele kuhlawulwe amakampani amabili abalisa iBora Timbers Private Limited leHangani Development Limited ayiwa phanika uDabalole Center for Settlement of Investment Disputes ngomnyaka 2010. Uhulumeni weZimbabwe uthi ulakho ukusiphikisa isinqumo esethulwe nguJustice Dias. Unkosikazi Virginia Mabhiza, igqwetha elikhulu likahulumende, uthi basahlolisisa udaba lolo.
Okwamanje angikukhuluma ngodaba lolo.
Mutongo wakabuda ngenguva yokufunga nezvawo. Sozothola matanu atinoona akakodzera zviri pamutemo.
Umphathi ntambo wezemthetho uMnumzana Ziyambi walile ukuchaza ukuthi uhulumende wakhe uza kwenzana esithi Studio 7 ayikhulume nomthuthisi womkhulu welizwe.
Shayela ucingo u-Attorney General nguye owayephatheka kulolu daba njalo nguye owayehamba enkantolo yeLondon elanda leli cala. Ngibona kunguye futhi okufanele ukuthi akhulume ngalolu daba ngoba wayevele uhulumende.
Umthuthisi omkhulu welizwe uJustice Lois Mathanda Moyo laye walile ukhuluma ngodaba lolo.
Justice Mathanda Moyo,
akwaziwa ukuba eleZimbabwe lizaphanyika nini udaba lolu emthethwandaba kulandela isinqumo esithethwe lidale le-High Court kweleBrithani. Igqwetha lezimele lingcwethu kwezomthetho womhlaba, International Law, njalo elilwela ilungelo loluntu uMnumzana Lwazi Jamela uchaza ukuba kutshono okwethule i-High Court yakweleBrithani.
Isinqumo sokulahlela khatshana isicelo seZimbabwe esokuthi isinqumo se-tribunal singabhaliswa njenge-judgment kwale England. So okubani ukuthi nxa sesikhuluma kathe sokuthi ukuthi hayi isinqumo lesane se-tribunal sesibhalisiwe nje njenge-judgment yasedale lenkundla ezemthetho we-England. Kusitsho ukuthi hayi alibana nxa abantu osomabhizinisi laba bazahambisela phambili indaba yabo isinqumo lesi sigcwaliswa njengokugcwaliswa okwenziwa izinqumo zonke ezemthethwandaba yase-England. IZimbabwe nxa ilama properties kumbe sithi ilezinto ezikwanisa ukuthi zibanjwe zithengiswe ezifika khona isikweleti sona esise 124 million le interest yakhona zilakho ukuthi zibanjwe khona le England zithengiswe. Kana kumbe iZimbabwe izabhadala osomabhizimusi kumbe izayekela nje layo njengoba ikhanya hayiyakhonona iZimbabwe kayifuni ukuthi ibhadale.
UJamela uchaza kabanzi ukuthi kungani leZimbabwe lingavumelanile ukwethulwe yiCenter for Settlement of Investment Disputes
ngo-2021. Amakampani lawana aphumelela usicelo sawo enkundleni yeEngland ukuthi isinqumo lesiyana se-tribunal sibhaliswe njengesinqumo sedale ledale lomthetho wase-England ukuthi ngesikhiwa sithi is registered as a judgment of a court yeEngland. IZimbabwe njalo kayisuthisekanga khonoko kayivumelani lesinqumo senoso yafayela amaphepha ekunkundle ye-England ikhonona ngesinqumo soneso njalo icela ukuthi isinqumo lesi sibekwe eceleni.
Ingcwethu ehlaziya zombusazwe njalo elwela amalungelo kaZulu ekuhlanganiseni National Consumer Rights Association of Zimbabwe uMnumzana F. Dlela Ncube uthi isigwebo lesi yisifundo esikhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe alandele umthetho wokunhlelo zakhe.
Umthetho kawulandelwe ulandelwe uhlolisiswe ukuthi kambe umthetho uthini, kwenziwe khona lokhu umthetho othi kakwenziwe. Kungathathwa izinqumo zepolitiki, kungathathwa izinqumo leziyana ezibonisa ukuthi umthetho kawuhlonitshwa ngoba phambili kuyahlala kulimaze njalo sezifunakala izimali zakhona.
ELeZimbabwe lasithula amapulazi abamhlophe kusukela ngomnyaka ka-2000 lisithi abensundu kabanamhlabathi wokulima. ELeBrithani lamanye amazwe ahlaba umkhosi esithi akukho emthethweni okwenziwa ngeleZimbabwe. Kodwa wayekhokhela ilizwe ngesikhathi leso umuyi Robert Mugabe wachaphaza ngenduku esithi sesifikile isikhathi sokuthatha umhlabathi uphiwe abensundu. Uhulumende wathembisa ukuba uzahlawula amabhiliyoni amathathu emadola eMelika $3.5 billion ukuthi abhadale ahlawule zakhiwo lezo emzamapulazi hathi umhlabathi ngokwawo. Ngiyimele Studio 7 iwobulawayo ekamela mwezi Jesus Bandla.
Amapolisa athi abophe abantwana abalichumi kobulawayo namuhla abatholakale besemcimbini wokuganga obizwa ukuthi ngamavuzu party kwenye indlu emzini weHillside. Abantwana laba baleminyaka esukela kwelichumi lane 14 kusiya kwelichumi lasithupha 16. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Paulnyati uthi abayisitshiyangalombili ngabafundi kwezinye izikolo ezimbili kobulawayo. Wengeze wathi abasola batholakale bebhema izinto ezilokhu ezihlolisiswa ngamapolisa ukuze kubonakale ukuthi kuyini. Banengi abasakhulayo asebebotshiwe kobulawayo esikhathini esedluleyo ngemva kokutholakala emagigini amavuzu party okuyimicimbi lapho abasakhulayo ababuthana khona ngudlu benatha utshwala lokusebenzisa izidakamizwa njalo besiya emacansini bengagcize qhakala. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Sesikunazela nenhlanganiso yokuthi ukuganga kwabantwana kukhulekela phambili. Okumele sizihluphe ngakho yokuthi kubangelwa kuyini khonokho. Isithi siyakunanzela yokuthi abantwana abane-health police sebehlala bebodwa. Bethi behlezi bebodwa benjalo kukhanya laba baya bengaphandle kwelisi kakhulu abazali babathumezela izimane eziningi. Ezinye zisho ukuthi babe ngegunya lokuthi benze loba kuyini abafithi ukuthi bayenzakaleyo mali. Njalo siyakunanzela ukuthi sokunokumemetheka okuthwala kwabantwana. Kubangelwa yikho khona ukuthi sekulama-challenge ehome abangelwa yikho khona ukuthi abantu abaningi behlala ku-diaspora. So uhlupho lona lolo oluvelele Hillside kasilo hlupho oluqalisa namhlanje ama-house parties ake adume eminyakeni esithileyo. Abesengantela kodwa kukhanya sesisungula futhi ngenxa yokuthi siyakunanzela ukuthi iningi labantu bathe bayahamba bayabo-UK khona nokuthi ukuthi mhlawumbe sokubangelwa yikhona ukuthi abantwana sebesiba le mali edingaba ngayisebenzi abayithushezelwayo. Lokuganga nje kwabantwana kuyanda kuyaphambili khona ukuthi bavele abantenga nje 30-12 years sebezibusa.
Uyatsho ukuthi ludala lolu daba kobulawayo Baba Dube, lungaqedwa njani pho?
Okukhona ukuthi imithetho kumele iqinise, isandla somthetho kumele siqine ebantwaneni. Wawukhuluma ngomongameli ukuthi siwazi ukukhala ebantwana, kodwa uhlupho olukhona ukuthi kunzima phela ukuthi kukhuze umntwana ongaso wakho kathesi, kodwa kade kunancedayo ukuthi umphakathi ube yiwo ogcina labo bantwana abangagcinwanga ngabazali abangaphandle kwelizwe. Kodwa-ke esikukhuthazayo ukuthi izakhamizi sinanzelele omakhelwana bethu esihlala labo bona laba abangabantwana, ngoba umhlambi wethu njengecommunity ukuthi sigcina abantwana esihlala ezigabeni sibavikele kuzo zonke izigameko ezingabe zisenzakala emphakathini. Njalo lo mthetho lawo unanzelela ukuthi ezongu abantwana bevikelwa lanxa begangile, kugcina kubangela ukuthi ekugcineni sibe le society kumbe sibe lomphakathi ogcina izigane. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi amapholisa aqhubekele phambili senze umsebenzi wawo, njalo bawenze bawuphuthwe nxa kumele bageze labo bantwana labagezi, ukwenzela ukuthi sibavikele bona ngokwabo siphinde sivikele umphakathi.
Njengenhlanganiso yezakhamizi, lilazo yini inhlelo zokuqondana le ndaba ezinje lodubo olufana lalolu?
Sijala ukukhuthaza ubukhokheli, njalo siyaqhubeka sikhuthaza ubukhokheli bezigaba ukuthi sinanzelele kuyabe kusenzakala ezigabeni. Nxa kulokuthi esingakunanzi esingakuboni kuhle, sitshela amapholisa ngile themba ukuthi okwenze labo bantwana babanjwa izakhamizi ezisuke zareporta emapholiseni ukuthi kulesi sigameko esinje esenzakala endaweni ethile. Khonakhona-ke sikukhuthazayo ukuthi sinanzelele izigaba ezihlala kizo, kwenzeka ukuthi zihlale zilokuphepha zilokuthula. Njalo singabona kungani kule nto engahambi kuhle, umthetho singasawufaka ezandleni ngoba abantu bagcina bebotshiwe kodwa bebaripoti emapholiseni.
UMnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Ingcitshi zokulima zikhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo ezitshiyeneyo njengalokho okwakusenziwa kudala ukuze kuqedwe udubo lwendlala olubangelwa yikuguquka komumo womkhathi osekuphazamisa isikhathi sokulima. Sixoxalo sikhucamfundo Thafazwa Mabhawudi osebenza nenhlanganiso ye-Center on Climate Change and Planetary Health esikolo se-London School of Hygiene and Tropical Medicine, njalo enguye owacwayisisa ngalolu daba loba iphepha elilenkuthazo kubalimi.
Agriculture in Zimbabwe has been performing a little bit below potential.
Uhlangothi lwezokulima eZimbabwe belungaqhubi kuhle laloba kule ntuthuko esibe khona, kodwa kulezinye izigaba eziqhuba kuhle ngenxa yokuna kwezulu. Thina sikhangela kakhulu abalimi abalensimu ezincane abasendaweni eziku-region 3, 4 lo 5 ezingani izulu kakhulu, njalo zilomhlabathi ongavundanga.
So typified by poor fertility.
Ukugwalo lwakho uqathanisa ukulinywa kwesilimo esisodwa lokulinywa kwezilimo eziningi ensimini inye. Ukulima isilimo esisodwa ensimini kuletha indubo ziphi?
So it's a matter of, you know, having a toolbox with different spanners.
Yindaba yokuba lezikhali ezijeneyo okwenza wenelise ukusebenzisa ngendlela ukuze uphumelele. Ukulima isilimo esisodwa kusebenza kuhle emaplazini amakhulu alima efuna ukuthengisa esebenzisa imitshina. Kodwa nxa sesikhangela abalimi abalensimu eziphansi kwamahektha amabili, akusebenzi ukulima isilimo esisodwa ngoba abalamhlabathi oweneleyo ongabatholisa inzuzo besebenzisa isilimo esisodwa. Ngenxa yalokhu, kule ndingeko yokusebenzisa ngokugcweleyo umhlabathi ngokulima izilimo ezijiyeneyo ngasikhathi sinye kumbe ngezikhathi ezijiyeneyo. Lokhu kuphathisa umhlabathi ukuthi uhlale uvundile, njalo kusipha umuzi ukudla okuthiyeneyo kanye lezilimo zokuthengisa ezithiyeneyo.
Sibone abalimi behlangana lobunzima obuthiyeneyo ngenxa yokuguquka komumo womkhathi. Kuyini ongakukhuthaza abalimi ukuze kwehliswe indlala eZimbabwe?
My recommendations for Zimbabwe and farmers in Zimbabwe.
Ngithanda ukukhuthaza abalimi beZimbabwe ukuthi balime izilimo ezijiyeneyo kakhulu endaweni ezingani izulu eliningi. Bahlanyele izilimo ezenelisa ukuvuthwa lanxa kungela zulu eliningi, njalo ilanga litshisa ezifana lamabele lenyawuthi, njalo bengalimi umumbu omningi. Inyawuthi ayikhukhulwa lula, njalo kungaba lezulu eliningi kusikhathi esifitshane njengokwenzakele kwezinye indawo lonyaka. Ngikhuthaza njalo abalimi ukuthi bahlanganise izilimo lezi lezinye inhlanyelo ezifana lamazambane, indumba lokunye ukuze kuvundiswe umhlabathi. Nxa ithuba likhona, ngikhuthaza njalo abalimi ukuthi balime imibhida efana labokhovo leminye evame ukulinywa emaphandleni njengoba iphathisa ngesithebo.
Common in the rural areas to also sow them in these spaces as they help plug the food insecurity gaps in between harvests.
Lo ube ngusikhwica mfundo Thafadzwa Mabhawudi osebenza lenhlanganiso yeCenter on Climate Change and Plant esikolo seLondon School of Hygiene and Tropical Medicine exoxa ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Good Life Talk namhlanje sikhangela inyathelo elethu siyabanengi elokuthiya isikhundla sokukhokhela ibandla eliphikisayo le-CCC okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa. Singake ehlukane izihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umnumzana Nelson Chamisa uthiye isikhundla sokukhokhela ibandla le-Citizens Coalition for Change alibumbe ngomnyaka ka-2022. Ukhulumende weZimbabwe uthula kokuphikisa isinqumo semthethandaba we-High Court weBhilitane okuthi sihlawule amankampani amabili imali. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo. Ngutabo kaNcube, lilale.
7. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.